Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 3 Mpandula 2024, umhlaka Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubudlelwano bethu yilobana bokuthi thina siyaqinisa kakhulu ukuthi sibe ngabathengi babo, bona labo basiqakathekisa ngoba babuya bezokwemba. Lokho thina kumele ngabe siyazenzela khona.
Le China lamhlalisa yinelanele leZimbabwe. Izivumelwano eBeijing ezigoqela ezomnotho lozokwethulwa kwemibiko.
Ye, kuqakathekile ukuthi beze kulimhlangano enje ngaba ngeAfrika kumbe kwezinye izigaba zomhlaba ukuthi bakwazi ukuthi kumele kwenzakalayo.
Abasakazi bathe gwaqa kwele Botswana lapho abahlaziya khona kusetshenziswa kwemishina yakulezi nsuku egoqela i-artificial intelligence. Bayakhala abafundi ngokwenziwa zihlanganiso zabo abathi sezingene kakhulu kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Hello China lamhlanje lisayinelane leZimbabwe izivumelwano eBeijing ezigoqela izomnotho lizokwethulwa kwemibiko phambilini komhlangano walelo lizwe lamazwe awezwekazi leAfrika owalonyaka osungulwa kusasa oweForum on China Africa Cooperation lapho omongameli Emmerson Mnangagwa azaphatheka khona. Ngakwelinye icele iziphathamandla zikahulumende ezigoqela unkosikazi Monica Mtshwangwa lamhla zilobelane izivumelwane kugatsha lwezempilakahle lokwethulwa kwemibiko emhlanganeni we-Indonesia Africa Forum Low High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships. Iqula le-Indonesia likhokhelwa ngumsekeli kamongameli Mnumzana Kempo Mahadi. Ukuhlaziya lolu daba osithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxela uMnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust oqale ngokukhumbuza ukuthi kambe ukaleke ngokumbuza ukuthi izivumelwano lezi zizaphathisana ekuthuthukiseni eZimbabwe.
Ubudlelwano bethu yilobana bokuthi thina siyaqinisa kakhulu ukuthi sibe ngabathengi babo, bona labo basiqakathekisa ngoba babuya bezokwemba. Lokho thina kumele ngabe siyazenzela khona, sikulungise sibathengisele. Yikho bona ke umongameli seChina kube sokusetha umsekeli wakhe abe seIndonesia. Sizama ukuthi njengelizwe ubudlelwano bakhona buqine, kodwa ubuqina kwakhona kakusho ukuthi njengeZimbabwe thina siyathola lathe singathi kungathuthukisa ilizwe lethu kwezomnotho, ngaphandle kokuthi nxa besincedisa mhlawumbe ngezikhali zempi lokunye nje, kodwa kwezomnotho kukalutshwana ukuthi iZimbabwe ithuthuke kangako ngenxa yokuthi thina yithi esingathi singabathengi bezinto ezijibhile abaziletha kithi ngapha.
Siyabona njalo ukuthi amanye amazwe e-Afrika lawo ayaphatheka emhlanganweni le, ukube kungabe kubasebenzela yini.
Nxa silandelela siphinde sicubungule esingathi i-monitoring and evaluation ngesilungu, uzafica ukuthi ubudlelwano be-China le-Afrika yilo ubuyano bokuthi kulomu munye lesandle esiphezulu kulesomunye. I-Africa yonke jikelele ekutholayo kuma Asian countries kakhulu iChina labo Indonesia bona laba ukuthi thina sithola abakulungisayo osokuphelile, thina sesisiba ngabathengi bakho singathi i-market. Kube sokusithi bona bacina kakhulu ngokuzothatha ama natural resources okwemvelo bakuthathe kunjalo kungalolongwanga bahambe lakho baye kulolonga ngale thina esikuthola njenge Africa ukuthi sesizathola ke ama projects ezizabona ngazanthwa lawo mazwe ase Asia ayasincedisa kodwa imbadalo yakhona ukuthi thina sibanike ezethu ezemvelo ikakhulu ezenjwayo bahambe lazo bayezilolonga khona ngale bazifake zibe kuvalwe phezulu lesingathi beneficiation and value addition kube sokusithi thina ke senzwele okuthize ngizathatha umzekeliso ungakhangeli kakhulu kuma African countries kulama parliamentary buildings athiwayo khona kana ibudlelwa lesibuthola labo ukuthi bona bayasakhela ulutho oluthile oluzaphela sisale solusebenzisa bona babe sebehuquluza umnotho wezenjiwayo bahambe lazo khona ngale emazweni abo okuzabanika inzuzo ephezulu kakhulu lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakhena amadamu bayancedise kwakhena lokuyana lalokuyana kodwa inhlawulo esiyibhadalayo akutsho ukuthi babe besincedile ngaleyo ndlela kodwa babe bedinga amangena njani ukuthi babe sebehuquluza okuncane khonokho lathi sikuthembile kade singakhangela eZimbabwe maningi ama Chinese companies ase Gebi Golide maningi ama Chinese companies ase Geba Ikhwari le madolobheni sebengenini so ubudlelwano bakhona kunjalo siyathola ke lanxa kungaba ngama second hand embe ngama helicopter njengala esatholayo kumbe izikhali kumbe kuyini iAfrika yonke jikelele ungayikhangela silokudlelwano kunjalo le China kakhulu kumbe ama Asian countries le singathi ngama big countries ku Asian continent ikho ke mbalise iRussia ngabalisa le China.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube incwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli njalo kamgcini sihlalo weboard eRural Communities Empowerment Trust limuzweke lapho ixoxa icingweni losithandekile Mhlanga owe Studio 7. Umhlangano omkhulu wabasakazi abaphuma ezwe kazini leAfrika kanye lamanye amazwe owe African Union of Broadcasting AUB uqale lamhlanje kweLebotswana lapho uhlaziywa khona kabanzi indima edlalwa yikusetshenziswa kokukhalipha kokuzibazela ngemitshina yangalezi nsuku okwaziwa ngokuthi yi-artificial intelligence kumbe AI. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweLebotswana.
Obambe okwesikhatshana isikhundla sikamongameli weBotswana umnumzana Slamba Tshokwane evula lomhlangano namhla oqonqosele ukuthi ufanele izwekazi leAfrika lenelise ukusakaza indaba zalo ngendlela elifuna ngayo.
It is time to tell the African story and it compels to be told. So you are the people.
Soke isikhathi sokuthi sibe yithi esisakaza ngendaba zezwekazi leAfrika. Yini abantu abangasakaza udaba lweAfrika?
UTshokwane uthi lumhlangano uza ngesikhathi intatheli zindaba zibhekana lokusetshenziswa kwe-artificial intelligence kanye lezinye indlela zemtshina yokusabalalisa imbiko. Uthi lokhu kulakho uncedisa intatheli zindaba njalo kulokuphazamisa ekuqhubeni umsebenzi wabo ngokwethula imbiko engaqondanga.
We must also be aware of both its potential benefits and challenges. Artificial intelligence can vastly improve content generation efficiencies.
Kumele sinanzelele ukuthi artificial intelligence isinceda ngani, njalo sibekwazi ukuthi ingasiphazamisa kanjani. Ilakho okuhle njalo ilakho okungalunganga, okufana lokulahleka kwemisebenzi kanye lokusakaza indaba ezingayisilo qiniso.
Umhlangano we-African Union of Broadcasting ungowe-10 lanhlanu kusukela ngomnyaka ka-1962 lapho inhlanganiso le yabunjwa khona ngenhloso yokuthuthukisa imisebenzi yokusakaza. Umsakazo we-Voice of America umele emhlanganweni lo ngumnumzana John Lipman ongumqondisi wenhlelo zendimi kanye lomqondisi wenhlelo kuhlangothi lwezwekazi le-Africa umnumzana Mamoyo Hamza. UHamza utshele iStudio 7 ukuthi babone kuqakathekile ukuthi bangene lomhlangano ukuze bathuthukise ubudlelwane labanye abasakazi kuzwekazi le-Africa.
In this conference that tell the African story.
Ukuqakathekile ukuthi sibe kulomhlangano ukuthi siqinisekise ukusakaza indaba ze-Africa ngendlela ye-Africa njengalokho esivele sikwenza. Uqondile ukuthi lathi sibe ingxenye ye-African Broadcasting Union.
iVOA kanye lezinye inhlanganiso ezisakazayo ezifana leSputnik yeRussia lezinye ezeChina zamukelwe njengamalunga amatsha aweAfrican Union of Broadcasting lamuhla. UHamza uthi iVOA ihambelana lendikimba yomhlangano yona ekhangelane lokuthi artificial intelligence kanye lokuguquka komkhathi kuphazamisa njani umsebenzi wabasakazi.
That is something that is also very important for us. Something that we're doing, as you say, there are so
zindaba ezikhathekileyo ikakhulu sikhangele artificial intelligence yona engaphathisa umsebenzi wokusakaza, kodwa futhi kumele isetshenziswe ngonanzelelo ngoba ilakho ukuphazamisa umsebenzi wokusakaza.
Ukungena kunhlanganiso ye-African Union of Broadcasting ngemsakazo yakwele Melika, China kanye le-Russia kukhomba ukuqakatheka kokubumba ubudlelwano lamazwe awe-Africa ngendaba zokusakaza, kutsho ingcwethi yokusakaza umnumzana John Masuku.
Ye, kuqakathekile ukuthi beze kulimhlangano enje ingaba ngeAfrika kumbe kwezinye izigaba zomhlaba ukuthi bakwazi ukuthi kumele okwenzakalayo. Sekusiya ngokuthi amazwe akhululeke njani. Kudala kwakunzima ngoba siyazi ukuthi kwakune-code, kwakungalula nje ukuthi baphonge ukubonakala bekwezinye indawo, kodwa khathesi ngenxa yobudlelwano sebelawo lamazwe akhululekileyo e-Afrika banakho ukuthi babuye bazolalela ukuthi kumele okwenzakalayo.
UMasuku uqhubeke esithi ukufundisana phezu kwe-artificial intelligence kwezokusakaza akungeke kusavikwa ngoba kuludaba oluqakatheke kakhulu.
Kusiza njalo ku-artificial intelligence ukuthi sekunezinye indlela ezilula ezokuthi balungise impiko yabo, balungise inhlelo zabo. Khona nje ukuza kwama-cellphone le-internet sekwenze ukuthi umsebenzi wonke wokuthapha izindaba nokwenza inhlelo uguquke. Izinto lezi zilapho kusetshenziswa ekugangeni, zilapho kusetshenziswa ekuthuthukeni.
eZimbabwe limelwe iZimbabwe Broadcasting Corporation elilunga le-African Broadcasting Union yona elamalunga amachumi amane lasikhombisa 47 kuzwekazi le-Africa. Umhlangano lo uzaphethwa ngolwesine lapho kuzakhitshwa uluhlu lwezivumelwano zokusakaza ngamalunga enhlanganiso ye-African Union of Broadcasting. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli ezindaba ezigoqela eye-Community to Protect Journalists International Press Institute leye-Media Foundation for West Africa zithi kumele isidumbu sentatheli ezindaba u-Onfed Emmanuel Pelumi kumele sinikwe umdeni wakhe. Zithi labo abambuleleyo kumele bajeziswe ngumthetho wakwele Nigeria. UPelumi ubefundela umsebenzi kunkampani yeJipoa TV, udutshulwe ngamapholisa ngesikhathi ebika indaba zabakade betshengisela emigoqweni esigabeni se-Ikeja edolobheni le-Lagos. Uhulumende uthule zwi ngodaba lolu. Kulabantu abafika phose 133 abafele eMakala Central Prison kwele Democratic Republic of Congo. Okulezinye izibotshwa ebezizama ukubaleka kuleyo ndawo. Abezindaba abeReuters babika ukubana abafika phose 69 balimele kusenzakala lokhu. Yinti longole ilezibotshwa ezizinkulungwane ezilishumi lambili 12,000. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika,
abebandla le-Democratic Party bethesa abebandla le-Republican Party umlando wokunciphisa amathuba okuhlola indawo zokuvotela kanye lokuqoqa ukumisa ukuhlolisiswa kwempumela yokhetho. Abebandla le-Republican Party bona bacabangela ukuthi abe-Democratic Party bazasebenzisa amabhaloti alabo abangasoze bavote lokusebenzisa imitshina okuqilibezela. Ongena kulolu khetho emele ibandla le-Republican Party owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump ulamacala asemthethwandaba awokuzama ukuguqula impumela yokhetho luka 2020 kulandela ukunqotshwa kwakhe.
Ngangicabanga ukuthi kwaba lokuqilibezela ukhetho olwatshontshwayo.
Ozamela ibandla le-Democratic Party kulolu khetho umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris wethesa uTrump umlando wokuzama ukuletha ukungethembeki kukhetho njalo esethembisa ukulandela imithetho yale Melika.
From the rule of law to free and fair elections to the peaceful transfer of power.
Kusukela ekulandeleni imithetho kusiya kukhetho olukhululekileyo kusiya ekupheni amandla onqobileyo kulokuthula.
Ingatsha zikahulumende bezikhulumisana ngodaba olwenzakala mhla ka 6 zibandlela 2021 lapho abasekeli bakaTrump abahlasela khona isigodlo se-US Capitol ngoba bengathabanga ngokunqotshwa komkhokheli wabo. Imihlangano le iphathisile na ekuletheni ukwethembeka kukhetho. Abakunhlanganiso ezifana le-League of Women Voters ekhokhela ngunkosikazi Selina Stewart balethemba lokuthi izaphathisa.
But I guess it's the wait and see. We'll have to see what happens. What the outcome of the election is.
Sizamelela sibone. Kuzamele sibone ukuthi kuyini okuzakwenzakala ukuthi kuzaphumani kukhetho. Abantu bazezwa njani ngakho? Bazatshengisela na? Njalo ukutshengisela lokhu kuzakuba lodlakela na? Ngilesifiso sokuthi kungabi lodlakela.
Okwakhathesi kuveza ukuthi izinto zihamba kuhle ukutsho umgcini sihlalo we-Federal Election Assistant Commission umnumzana Ben Hovland.
We've had a lot of primaries already, both the presidential primaries this year, but state primaries.
Sesibe lokhetho lwama-primary, abaphatha ukhetho sebethole ithuba lokulungiselela, njalo ngibona sengathi sesilungiselele ukhetho lukalwezi ngokugcweleyo.
Owayekhokhela ukubalwa kwamavoti esigabeni se-Illinois u-Aaron Ammons uthi abebandla le-Republican Party ngomnyaka ka-2020 bazama ukumisa ukubalwa kwamavoti athunyelwa ngeposo.
And he dismissed that claim. And I was able to count the ballots, but they definitely tried it.
Umahluleli wakwala lokho, nawabala amavoti, kodwa bazama njengalokho abakuzamayo kwezinye indawo elizweni.
Ukwethisela kwabantu kanye lokubophiswa kwabantu sekubangele ukuthi abakhokhela ukhetho labasebenza kungelambadalo bengafuni ukuphatheka ekuphathweni kokhetho, kutsho u-Ammons. Kuqakathekile ukuthi kunxuswe abangena kukhetho abakhokheli bamabandla ezombusazwe kanye lozulu ukuthi bahlole ukuqhutshwa kokhetho, kutsho umqondisi wezokhetho u-St. Louis County eMissouri umnumzana Eric Fay. Abakhokheli bebandla le-Republican Party eSenate bazama ukubeka umthetho othi bonke ababhalisa ukuvota kumele babe lencwadi eziveza ukuthi bayizizalwane zeMelika. Abakubandla le-Democratic Party abanengi bathi umthetho uthi umuntu ongayisiso sizalwane seleMelika akavunyelwa ukuvota, njalo akulabafakazi bokuthi abangela maphepha okuhlala eMelika bayavota kukhetho lolo. Udaba lolu luqoqwe intatheli izindaba ye-VOA Steve Herman lalwethulelwa yimi uDabo Kancube owe-Studio 7.
Abasakhulayo abafunda ezikolweni zemfundo yaphezulu emakolejini la kuma university bakhala ngokuthi kaziqhubeka kuhle umsebenzi inhlanganiso esezibameleyo, bathi inhlanganiso zabo seziqhakathekisa kakhulu ezombusazwe hathi inswelo zabo, kubika uTobias Mzingwa.
Izifundi zeMidland State University, Lupane State University, University of Zimbabwe, lamanye amakolishi emfundo yaphezulu zikhala zwilinye ngeZimbabwe National Students Union, ZINASU, leZimbabwe Congress of Students Union, ZICOSU. Zithi kazisela ncedo inhlanganiso lezi esezisetshenziswa ngabezombusazwe ekuqhubeni inhlelo zabo. Zithi loba lokhu kwakusenzakala eleZimbabwe lingakatholi uzibuse kwephula inhliziyo okwenzakala kulezi nsuku. Omunye wabalombono lo nguPrecious Mabutho ofunda ekolitshini le-Africa University.
Mina I doubt with these organizations bafuna ukusinceda in all honesty, ngoba sifuna iziphathamandla zakhona zingena ama-meetings labaphathi bezikolo but kungela ngitsho lokuphumayo. Despite ukuthi iindubo zethu bayabeza, it seems bavalwa imilomo phezu khona ngale, kodwa iqiniso ukuthi sithwele nzima njengezifundi.
uTsepang Nare olwela ilungelo labakhubazekileyo njalo ufunda eMidland State University uyakusekela lokhu. Wengeze esithi inhlanganiso lezi zehluleka ukulwela ilungelo labakhubazekileyo.
Sikhangela abafundi abakhubazekileyo. Ndathola nzima ukuthi babone ukubana imali ezifunakalayo lezinye indleko uhulumende uyabhadala ngesikhathi. Okutshengisa ukubana baswele ababamelayo. Uthola ukuthi kusuka kugijinyiswe iy'ndingeko zabafundi laba abangakhubazekanga kuthiwa laba abakhubazekileyo.
Usibongile Masuku ofunda e-University of Zimbabwe uthi akalathemba ngitsho lakancane ukuthi abakhokhela inhlanganiso ezimela ilungelo lezifundi bengaguqula isimo esibi ababhekane laso emakholitshini okugoqela imali yezifundo ephezulu.
Imali esizidala ezamafizi lokuzikhwela accommodation ilutshwane kakhulu ukuze iphathise abafundi bonke. Noba singazama ukutshela kumbe ukuhambisa izikhalazo lezi kubaphathi kazindawo pho singathi zisincedisa ngani inhlanganiso lezi uma zisehlule ukwenza umsebenzi wazo. Kuyafana nokuthi sisoke.
Kodwa omele inhlanganiso yezinasu uComfort Mpofu uthi bahitshwa ngabakhokheli bezikolo zabo ukumela ilungelo labanye babo.
Izikhosi ikontrolwa libandla elibusayo leZANU-PF njalo izinasi noma yona engathi iyazama isuka ivalelwe ngabantu abaphezulu emahofisini abanjengabo VC noma lakhi lakhe ukuzama futhi ihambise abantu bona laba emakhoti kusuke kuyehluleki noma iwinile i-court case.
Abaziphetheyo kwinhlanganiso yezikhosi bebengabambeki kubomakhalekhukhwini babo. Omunye wabamele izifundi ku-Student Representative Council e-National University of Science and Technology ongathandanga okwaziwa ngegama uthi bayazama ngazo zonke indlela ukuthi izifundi ziphile impilo engcono.
It's only that akukho lula to change ezinye indlela esiphathwa ngazo izikolo zethu. But ithuba lonke esilitholayo elokukhonona phezu kwempilo yezifundi siyalisebenzisa. Kungasinceda if other students ingaphathisana lathi ukuthi amazwi ethu azwakale not ukusicothoza kuphela.
Sehlulekile ukuxhumana logatsha lokahulumende oluphethe amakholeji emfundo yaphezulu ukuze sizwe imibono yabo ngodaba lolu. Ugatsha lolu luhlala luthembisa uZulu ukuba kaluthathi icele kunhlanganiso zezifundi. Ocumungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholitshini le-National University of Science and Technology uMnumzana Methuseli Moyo uthi inhlanganiso ezimela izifundi kufanele zichiyane lezombusazwe.
Kungathi ziyasuka kulokho okumele zikukhangele bese siyagxila kakhulu kwezepolitics kwezombangazwe. Ngakhangela kathesi abantwana abathwele nzima abafundi ama-school fees akubo 600 US ema-university. Iningi lehlule ukubhadala, abanye babhadala nzima, abanye bagcina bechiya. Kodwa bona ozinasu labo zikhosi labo awubezwa bephatheka ngendaba lezo. Yikho kuyadingeka ukuthi ama-student union abuyele ekuthini kati wona vele aqondane nani.
Abathakazelela ezombusazwe ababalisa uMnumzana Nelson Chamisa omele iwange Central edalele Parliamente, uMnumzana Daniel Molokele omele iBuyera West edalele Parliamente, uMnumzana Thafazwa Mgwadi owake waba ngumsekeli womkhokheli welizwe uMnumzana Arthur Mthambara, uMnumzana Job Sikhala okunhlanganiso ye-National Democratic Working Group labanye bake baba iziphathamandla zenhlanganiso zabafundi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Soko isikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli baka Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Silibone Studio 7, sanibonani Studio 7, noma singatiboni silibona ngomoya, silokudana kakhulu. Ukuthi uyathola umafika izolo besithi bona hayi sasilobudlelwano obuhle kakhulu namaChina. Thina sizaphu azizasadlelana namaChina. Balaba bayibo abathi bona bayizanu yibo ababedlelana namaChina. Ye masingaze sihambe siyefika laseMorogoro, ubunzima esabutholayo singamazipra angeke you can't believe that. That's why ubona amaChina vele khona ngoba indlela abayenza ngakhona. Ngoba bethatha into zabo besebenzela into zethu besebenzela kibo yindlela vele abaphila ngayo ngoba yibo babefundise ukuthi mabe sidibana sisegameni before i-target yamazanla yini zipra before bengaphi kulwele negative. So lo mafiki izolo okhuluma ukuthi wabendlelana obukhulu kakhulu. Siyamhleka.
Molweni basasazi baka Studio 7 nabaphulaphuli. Mandibulise bathandekayo. Ndinje nami mandithuthuzele phaya emndenini kombimba. Sowuthe kwaswelakala umntana phaya phesheya kwelwandle. Ntayi thuthuzelekani bazali, thuthuzelekani. Inkosi nomusa inenzele kakuhle mani. Inenzele kakuhle. Iliphathe ngenceba. Inkosi mayiliphathe ngenceba bathandekayo. Uzwelisane udungane apha eTranskei. Ngithe enkosi.
Siyabingelela, siyabonga. Silesicelo kakhulu uPresident weZANU-PF labalandeli bakhe ukuthi abakhulule abantu laba bonke laba ababophayo besithi bafuna ukwenza i-demonstration ukuthi bengaqokwa ukuba ngu-president besadiki. So kwadlula lokho. Vele siyayazi iZANU ngemikhuba yayo ukuthi vele yonke into iyenza ngenkani. I-election bayibamba ngenkani, badilize i-TPC bayinika uSengezo Tshabalala. Njengamanje babophe bonke abantu be-TPC. So kahle kahle umbuzo wenzasenawo ukuthi abantu bezani bona bafuna ukuthi kube yintando yabo yodwa enziwayo elizweni. Ikuphi emhlabeni okuthiwa umuntu wenza into yedwa akatshelwa akaboniswa? Sicela ukuthi nje abantu bezani uPF laba ke behlonipha amaZimbabwe bekhulule laba abantu bona balengane okumele behambe beziphandela ngoba le misebenzi ayikho nje. Labo futhi bayehlula lokwazi ukuthi amanzi bazowaphandela kanjani ingane zabo laba ababophileyo njalo babophelani futhi. Sicela babakhulule, siyabonga.
Basakaziwa kaStudio 7, siyabonga umsebenzi omhleli wenzayo. Qhubeka nini size sifumane inkululeko elizweni laseZimbabwe elibuswa ngobandlululo olukhulu kakhulu. Ubandlululo engibona ngani luvi luyenyanyeka kwedlula lokokuthi oyi-racism, tribalism, ayikazisebenzi. Siyabonga futhi ukuthi yibili sikhanyisela nje ngezihlakalo ezenzakalayo.
Siyabingelela lonke basakazi. Siyalibingelela lonke nje ngokusakazi benu. Sibonga umusa wenu ukusiphinyuza iindaba ezinhle kangaka lekade singakwazisi kuzwa ngani. Siyabonga. Ngithanda nje ukudlulisa umlayezo omncane. Into engilesimanga ngayo yikuthi amadoda ezanu PF lawo loba benze kubi kangakanani kabazisi kabasoli. Lokho kwaba ngo-1980 angaze ngizwa umuntu wezanu esithi izanu yimbi ngalokhu lalokhu. Yabulala amaNdebele yaqeda yagugurawundi kodwa ngaze ngizwe bethi yawona ngokuqeda amaNdebele ngegugurawundi. Kwenziwa yonke into ekhona ukuze kube la manje ama-opposition abotshwa kwenziwa lokhu lalokhu. Abanye bayabulawa, abanye benziwani. Awungeke uzwe bekusola, angeke uzwe bekusuza ukuthi iZANU PF lomthetho, iZANU PF lomthetho. Kodwa-ke kulabantu abazibizwa ngokuthi ngabe siNdebeleni kathesi uhulumende luyesabeka lokuphela. Kodwa mhlana lukhulumende engawe esikhundleni laba bantu kababonti abantu bazayenza umvukela kibo, bazayenzela kibo umvukela. Uhulumende wabengasekho bazayenzela kibo umvukela. Abantu kufanele ukhuluma ukhetha amabala mawungumuntu, ukhuluma ukhetha amabala ukwazi ukuthi hayi la mabala engangivikela kofu ngukakaba lokuhazi inhlanyelo embi oyibona ukuthi igcunula abantu. Hayi asazi, asazi. Siyabingelela lonke basakazi.
Studio 7, Studio 7. Zimbabwe livuka njani Studio 7? Ukhuluma ngoJeffrey Chuma kwaJimila lapha. Cela ukwazi kugovernment ukuthi isitimela samiselwane. Isitimela sasimiselwane sikwabobulayo siya eVictoria Falls. Labanye abantu abangenelisa ukuthi be emgwaqweni ngenxa yezinyamazana ngoba inyamazana zibulala abantu. Sicela ukwazi ukuthi isitimela samiselwane simela ngasiviselo, kasivisele isitimela endaweni yaso.
Laboye ngabanye babalaleli baka Studio 7 besipha imgxoya. Lani lilakho ukuthi thubela eyena imibono ukuthi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Kulife Talk namhlanje kweziphathelane labatsha. V-Connection sixoxa labasakhulayo ngohlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Uthabo Kancube uhlaziya labanye bakhe abake bangena kulolu hlelo ukuthi lunceda ngani uhlelo lolu olwasungulwa ngowaye ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguFraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.